Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngolesine mhla ka 11 kuzivandlela 2018 kusithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje iziphathamandla zebandla le MDCT seziqalisile ukuphoselana aqatha enkundleni zokuxhumana ebulenjini kubangwa ozelama umnumzana Morgan Tsvangirai ngayithe wasuka esihlalweni
kumele badinga umkhokhelo wamukelwa ngabantu bonke phakathi kwabo angeke bamswele umuntu omukelekileyo phakathi kwabantu into abayesabayo uvele nje into yajwayeleke eAfrika ukuthi kuyangena umbuso yedwa ahlale kuze kube phakathi la ku opposition kube njalo
izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zitshela iStudio 7 inhlelo ezifisa ukuzifeza kusiyaphela wonalo umnyaka ama New Year resolution
Ngiyakholelwa kakhulu kuma New Year's resolutions ngoba ukuya kwenza ukuthi usebenze ngamandla. Ngazibekela umgomo othile ukuthi ngizokwenza ukuthi lokuthi kuba i-challenge kuwe uma kungasayenzakalanga lokho lawe uzithola uyisehluleki.
Abanye abasesigabeni seMandebeleni bancoma inhlanganiso yebhethuli kaZulu ngokusa uhulumende emthethwandaba ukuthi aveze impumela yocwaningo olwenziwa. Ngokubulawa kwabantu ngeGugurahundi.
Okunye njalo kuleyo mthethwandaba iSupreme Court iyenza isinqumo sokuthi inasmuch as abantu babe nelungelo ukuthi bathole i-report lalo olaye i-report wayenelungelo lokuthi angayikhuphi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iziphathamandla zebandla le-MDCT seziqalisile ukuphoselana aqatha enkundleni zokuxhumana ebulenjini kubangwa ozelama umnumzana Morgan Tsvangirai ngayithe wasuka esihlalweni. Ngesonto imuli yakwaTsvangirai obulawa ngumkhuhlane wemvukuzane yethule umbiko othi isizamnakekela yona hatshi ibandla ngoba isifuna ukuthi abhekane lenhlungu zomkhuhlane hatshi umsebenzi webandla. Lokhu kulandelwe yimpiko yakhe uTsvangirai etshengise ukuthi ulakho ukudedela emuva achiyele isihlalo osakhulayo angamqambanga ngebiso. Isikhulumeli sebandla umnumzana Obert Kutu ulandule umpiko kuTwitter esithi uTsvangirai kayindawo ngoba idale leNational Council selivumelane ukuthi nguye ozamela ibandla kukhetho oluzayo kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Umnumzana Kuthi wengezelele esithi imbiko yesikhulumeli sikaTsvangirai umnumzana Luke Tamborinyoka eyokuthi uTsvangirai waya eSouth Africa ngempelansonto ngamanga ngoba umnumzana Tsvangirai wayekhangelelwe ukusuka elizweni ngolwesibili. Kodwa isikhulumeli sakhe siphinde abanye bathi sisekela umnumzana Nelson Chamisa ukuthi elame uTsvangirai uphendule kuFacebook esithi uTsvangirai uyazikhulumela yedwa kumbe akhulunyelwe nguye uTamborinyoka wathi okunye okukhulunywayo okunjengempiko kaGuthu angathembanga angambethanga ngegama kufana lomkambo wensitha ongekho emthethweni. Unobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Monzora obikwa laye ekhwabitha isikhundla sikaTsvangirai yena ungene enkundleni yeTwitter wathi bakhona abasetshenziswa nguhulumende ukunyathezela amabandla aphikisayo. Iningi elikunkundla leli hle laphendula lathi lapho utsho umnumzana Chamisa ocatshangelwa ukuthi ulobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ukuhlaziya ingxabangxoza ekubandla le-MDCT, uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ngakufanelanga vele ahlale kuze kube phakade umzimba wakhe uyathi ukuthi kumele aphumule usesebenzile iminyaka yonke le eminingi ngakuyikuthi lokho kungelaye umuntu bengelaye umuntu ongahlanganisa iqembu alikhokhelele ngendlela uTsvangirai kade likhokhelela ngakhona kumbe ngendlela engcono kubonisa ukuthi kule nkinga enkulu phakathi kwe-MDCT akulandlela ukuthi bamgcine kuze kube phakade angeke engathuthukanga umzimba ngendlela ongakhona angeke enelise ukuthi akhampeni abhodile izwe lonke ekhuluma nabantu ukuthi bavotele iMDCT. Uyagula kusegcekeni lokho.
Manje ngokubona kwakho ibandla leli lenzeni ukuze linqobe kukhetho ikakhulu sikhangele indaba yomkhokheli?
Kumele badinge umkhokheli owamukelwa ngabantu bonke phakathi kwabo. Angeke bamswele umuntu owamukelekileyo phakathi kwabantu. Into abayesabayo uvele nje into eyajwayeleke e-Africa ukuthi kuyangena umbuso yedwa ahlale kuze kube phakathi la ku-opposition kube njalo, bese sabe into engekho umnyama ongelampisi. Kabadinga umuntu phakathi kwabo bazamzuza bamsekele bebonke uza kwenelisa okwedlula mhlambe lokho okwenziwa ubabuthwangilayo. So akufanelanga besabele khathana, kumele bayiguqule indlela abacabanga ngayo, bafake inkokheli entsha isebasebenzelayo. Akula ngenye indlela kasoze ahlale kuze kube phakade njengoba ngumuntu nje.
Siyabona ukubana odaba olungani luyakhathaza ukuthi phakathi kwabasekeli bakamnumzana Tsvangirai abathathu ngubani ongathatha isikhundla sakhe? Wena ubona njani kakhulu sikhangela ukubana oyedwa uNkosazana Thokozani Khuphe nguye owakhethwa ngabantu, laba abanye bakhethwa ngumkhokheli? Ukubona njani wena khona?
Kumele balandele isisekelo sombuso sebandla. Umuntu ongalandela isisekelo sombuso sebandla ngeke umthembe ukuthi angabusa ilizwe ngendlela efanele alandele isisekelo sombuso selizwe. Lokho kumele kucace, abantu bangaze baba le standard esinye for izani, babe le standard esinye for EMTC. Ukusekelwa kwendlela yokubusa okuthiwa yi-democracy, ukusekelwa kwendlela yokubusa elandela isisekelo sombuso kumele yenziwe nguye wonke umuntu, kunye labambandla ezokukhola civil society. Wonke umuntu kumele alandele isisekelo sombuso. Abalandele isisekelo sombuso sabo, onguye okhishe isisekelo sombuso abe nguye olandelwayo. Kungenziwa into zokucabangela bethiya abanye abantu ngaphandle befaka abanye, kodwa siphulise isisekelo sombuso. Abalandele isisekelo sombuso nxa sisho ukuthi kukhethwe kuvotwe kabavote, nxa sisho ukuthi kakungena omunye kungavotwanga kakwenziwe khona lokho. Abalandele isisekelo sombuso bachazele abantu ukuthi ovele ngekulandelwa kwesisekelo sombuso nangu abantu bazalandelela yena loyo.
Lo umnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezembusazwe ubexoxa icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ewobulawayo. Uhulumende usenike umoyi umnumzana Magura Charumbira obe ngumgcini sihlalo wabatsha kubandla lezanu PF kobulawayo inhlonipho yokuba liqhawe iLiberation Hero. Ukunikwa kukamoyi inhlonipho yena eleminyaka engamachumi amathathu lane i-34 kukhangelelwe kudala inkulumo emphakathini njengoba ivame ukuphiwa abalwa impi kuyokukhulula ilizwe kwabamhlophe, njalo kusobala ukuthi umnumzana Charumbira wayengakazalwa ngaleso sikhathi. Incwadi elotshwe ngumongameli Emerson Mnangagwa isezandleni ze-Studio 7 iveza ukuthi uhulumende nguye ozaqhuba indleko zomngcwabo kanye lenhlalakahle yabantwana bakamoyi. Incwadi le esayinwe yisiphathamandla sikahulumende umnumzana Meshack Sibanda iveza njalo ukuthi umnumzana Charumbira uvela eMaswingo. Yena ubhubhe ngomvulo odluleyo engozini yomgwaqo eNorton, wazakala ngokukhokhela iqembu labatsha elahoza unkosikazi Grace Mugabe ekhuluma emhlanganweni kobulawayo ekupheleni komnyaka odluleyo. Owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe wathukuthela ngemva kwalesi sehlakalo, wathi usezaxotsha owayengumsekeli wakhe umnumzana Mnangagwa esikhundleni amupha sona ngoba kunguye imbangela. Umoyi wabotshwa ngemva kwalesi sehlakalo kodwa wakhululwa emthethwandaba umongameli Mugabe sethathelwe intambo zombuso libutho. Lanxa abathengisa ezitaladini kobulawayo besithi umoyi wayebahlukuluza, isikhulumeli sebandla lezanu PF kobulawayo umnumzana Christopher Sivanda ubikwa encoma isimo sakhe esithi ibandla lakhe lilahlekelwe ngoba umnumzana Charumbira wayekhuthele. Umoyi wake walisana njalo lamalunga ebandla lakhe kanye lamakhansila akobulawayo. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party athi umoyi wancedisa ukubatshaya lokubahlukuluza beze bebotshwe libutho ngemva kokutshengisela ngodaba lwegugurawundi ensontweni okwakukhonza khona umongameli Mnangagwa kobulawayo ngeviki edluleyo. Ke sizwe amazwi kaCharumbira esaphila.
andlalo support abantu abangena even you walk danger of kaba wathi abo Jonathan Moyo abo kasukwere bonke labane support is just full of nonsense.
Lawo ngamazwi kamuyi umnumzana Makora Makora Charumbira ekhuluma le studio 7 esaphila. Zambe ukukhetha umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ukuthi akhokhele ikomiti ezacubungula ukukhwela mahlayana kwentengo yempahla ezitolo kuzaphathisa na. Idale elimqoka lebandla lezanu PFL Politburo likhethe uChiwenga ukuthi akhokhele ikomiti ezacubungula imbangela yokukhwela mahlayana kwempahla okuqale ngenyanga kaLwezi elenhloso yokudinga isisombululo. Intengo yempahla yezikolo ama-uniform ikhwele okuphindiweyo kumalanga amalutshwana asanda kwedlula. Enye njalo intengo yempahla etshiyeneyo eyokudla lokunye layo ilokhu ikhwela mihla ngemihla. Iphephandaba le-The Herald lithi isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Simon Khaya Moyo uthi balobufakazi bokuthi bakhona abakhweza intengo mahlayana bejonge ukugenqula uhulumende. Leli phepha lithi njalo umphathintambo wezenotho yelizwe lokuthuthukiswa kwenotho yabensundu umnumzana Mike Bima ubikwa esole imbiko ethulwa enkundleni zokuxhumana ebangela ukukhwela kwentengo yempahla. Uhulumende ukhanya iphithekile ngokudinga amacebo azahlenga ilizwe okubangele ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa aye kwele South Africa kuyakhulumisana leziphathamandla zalelo lizwe ukuthi eleZimbabwe livunyelwe ukusebenzisa imali yohlobo lwerand njengamanye amazwe afana leNamibia leSwaziland. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Masimba kuChera waqala ngokumbuza ukuthi ubona ukusetshenziswa kwerand kungaqeda udubo kwezomnotho welizwe na.
Okwenzakala ukuthi lizarithusa udubo lolu ngoba okuningi esikuthengayo khathesi sikuthenga eSouth Africa up to about 65% yama-imports ethu sithenga eSouth Africa. So kuzakunceda ukuthi sibe ne-currency esingathi i-currency estable, i-currency etholakala lula ukuthi abantu bethola i-currency le eSouth Africa kodwa akuqeda udubo lwemali. Udubo lwemali lapho eZimbabwe luzaqedwa nxa kuyukuthi i-economy isiqalise ukusebenza above 60% i-manufacturing nama-export.
Sike saxoxa lo msekeli kamphathintambo wezemali umnumzana Terence Mugube othi yena ukuze ilizwe leZimbabwe lingene kumanyano we-Rand Union kumele liqale libe le mali yalo yona engekhoyo. Ubona ungani lokhu kuzakhuthaza na uhulumende ukuthi adinge indlela yokubana kube le dola leZimbabwe?
Ungabakhuthaza sikele ukuthi badinge indlela leyo kodwa okumele basebenze ukuthi wenzakale ukuthi abantu babe nethemba ku-currency ezabuya eZimbabwe. Udubo esilalo khathethi ukuthi abantu abalathemba lama economy managers esilawo uhulumende esinaye khathethi ukuthi uzavuselela izinto. Yikho ukubona abantu ezalo ukuthi iphonti, yikho ukubona kule three-tier pricing, ikungabi nethemba ku-currency esiyisebenzisayo. So okumele kwenzakale ukuthi kumele kube nama-confidence building measures uhulumende azasebenzisa ukuthi abantu babe nethemba sibile ena ukuthi i-currency esizayisebenzisa kusukela khathesi i-currency e-stable, i-currency esingathi esekelwe ngamanye ama-currency anjengerandi. Xa ithemba leli lingekhoyo ebantwini ngibona njengale indlela zabo zonke ziyathabalala.
Sike sezwa abanye besithi udubo lokusilela kwemali emabhanga lungani luba nganeno kodwa ngakwelinye icele sisizwa kuthiwa kwamanye amadolobha amancane afana leGwanda amafutha emota ipetrol ayisekho. Kungakuhamba njani?
Bota bota eHarare lapha emalanga adleleyo ukuhlanganisela izolo bengibona futhi ukuthi amafutha awemota awaqalisa ukuthi asilele amagarage bengafuni ukusebenzi ama-electronic payments iswipe kumbe i-ecocash kumbe i-telecash bebefuna i-cash kuphela lapho esithole amafutha emota khona. So usitho ukuthi sinedubo esinalo elokuthi into azihambe kuhle kwi-economy yethu, yikho esiwukhangelele ukuthi uhulumende akhangele ukuthi abone ukuthi engenza njani ukuthi into ezivele amafutha emota zingasimeli ngoba uze ukuthi intengo zamanye amaprofesi zikhwele.
Umnumzana Masimba Kuchera yingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe obekhuluma lo Chris Gande we-Studio 7 ecingweni eseHarare. Umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ukhangelelwe ukukhuluma lomsakazo we-BBC lamuhla sikhuluma nje. Ngokwakuqala ukuthi uMoyo akhulume ngokwenzakala nyakenye ngenyanga kaLwezi lapho amasotsha ahluthuna umbuso kumnumzana Robert Mugabe.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usichuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu umagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama.
Njengoba iningi lenhlelo zika-2018 ziqala ngokugcweleyo kuliviki ngesikhathi iningi lezisebenzi ziqala umsebenzi labafundi sebebuyela ezikolweni, abeZimbabwe kwele South Africa bakhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuthi zibhale phansi konke ezifuna ukukwenza lonyaka. UBenedict Mhlapo uxoxa labeZimbabwe laba eJohannesburg ngokuqakatheka kwenjongo zomnyaka kuntuthuko yomuntu munye ngamunye ama-New Year resolutions.
Iningi labafunda eZimbabwe ngabo-1970 bathe bengena esikolo bathola ugwalo luthi izifiso zikathemba lo-amukela. Abancane laba bebesethula amaphupha aqatha abalawo ngekusasa labo. AbeZimbabwe kwele South Africa bavumelana lothemba lo-amukela besithi lapho okungelaphupho khona incane impumelelo. Bathi kuqakathekile ukuthi umuntu wonke abhale phansi afuna ukukufeza lonyaka ukuze kikho konke akwenzayo abe le ndlela ayilandelayo eqonda emaphutsheni akhe omnyaka. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Mercy Mvundla uthi ukungena eminyakeni umuntu engelanjongo zomnyaka ezicacayo kufana lokufaka oyimpumputhe ehlathini uthi ayezweni elikude angalaziyo loba lisempumalanga kumbe entshonalanga.
Ngiyakholelwa kakhulu kuma New Year's resolutions ngoba ukuyakwenza ukuthi usebenze ngamandla. Ngazibekela umgomo othile ukuthi ngizokwenza ukuthi lokuthi kuba yi-challenge kuwe uma kungasayenzakalanga lokho lawe uzithola uyisehluleki.
Unkosazana Melissa Dube yena uthi okuqakathekileyo ukuthi umuntu engakathathi isinqumo ngenjongo zakhe zomnyaka akhangele isimo sakhe lokudingekayo ukufeza lezo njongo ukuze kungabi ngamaphupho nje azaphelela emoyeni.
Kuqakathekile ukuthi umuntu ahlale phansi azibheke yena abone ukuthi yini ayifunayo ngempela empilweni yakhe, kwenzela ukuthi lanxa umnyaka uphela abheke emva abone ukuthi kuphi lapho asilela khona, lapho azothola ukuthi aqale kakutsha esenamandla esela-that intubuntu. So kuqakathekile ukuthi umuntu abe namanye ye-resolution.
Unkosazana Mbundla yena-ke uthi injongo yakhe yomnyaka ehamba phambili usevele waqala uyilonda.
Ngizitshelile ukuthi ngonyaka ka-2018 umelethi seyaphela ngibe le ndawo ebizwa ngekwami, ngibe lezinto indlu property 99 yiyo i-resolution yami. Unyaka usiyaphela umuzi wami usuphelile, abantwana bami besesikolweni bonke.
Unkosazana Dube laye uthi ukwazi mhlophe akufunayo lonyaka.
Resolution yami for this year is ukuphakamisa umntwana oyintombazane ongum-Afrika. Like ngifuna ukubafundisa ngokuthi kufanele bazithande ngokuba ngu-Afrika, like bathande isim sabo, bangabhithi, bathande kuyibo babo.
Ingcitshi kwezamathuba entuthuko yomuntu zivumelana labeZimbabwe laba ukuthi injongo zomnyaka yizo ezingumhlahlandlela okhokhelela abanini balezo njongo ekwehlulekeni kumbe empumelelweni. Melesiro 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Singakangene esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umthethwandaba weleMelika usufumane u-Akhaedi Ula oyedolobho leBrooklyn eNew York elecala lokuzama ukuquphula amabhomba ayisithupha nyakenye ngompalakazi. Umongameli weleMelika uMnumzana Donald Trump uthi kasoze ahlangane lokucubungula udaba lokuthi uTrump wancedisana lelizwe leRussia kukhetho uMnumzana Robert Mueller. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abanye abachayele ihlombe inhlanganiso yeibhethu likaZulu ezama ukuthi kuvezwe impumela yocwaningo lombhoqazo weGugurawundi olubizwa ngokuthi iChihambakwe Commission of Inquiry olungethulelwanga emphakathini ngumnumzana Robert Mgabe. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Machovana Ncube igqwetha elilwela ilungelo likaZulu lezinye izizalwane zeZimbabwe ezingene kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Uncube usungula lingxoxo.
Angazi ukuthi kuzaphumelela yini ngoba nxa nginazelela izakhumbula ukuthi ngomnyaka ngangaphamba yeso 2007 or 2009 iZimbabwe Lawyers for Human Rights yahamba emthethwandaba yaphanyeka isicelo esifanayo ukuthi iChihambakwe Commission Report number 1 and number 2 and I think the Commission of Commission Report zibekwe obala. Kodwa ke ngaleso sikhathi uhulumende waphikisa naze lesho esithi ukuthi ama-reports la aseyalahleka asekho. So ngezinye indlela nxa engasekho nxa kuyukuthi kwaba kuthoyo kutho ukuthi kuyabe kusenziwa nje kodwa kuzaba yizaba. Okunye njalo kuleyo mthethwandaba i-Supreme Court iyenza isinqumo sokuthi inasmuch as abantu babe nelungelo ukuthi bathole i-report lalo olaye i-report wayenelungelo lokuthi angayikhuphi. So ke kutho ukuthi kuzafuza ukuthi kube ne-preparation yokuthi abamele ibheshi likaZulu bakwazi ukuthi bazilungiselele ba-argue zenezo zindaba isinqumo se-Supreme Court. Of course kuqakatheke ukuthi sitsho ukuthi leso sinqumo senziwa isisekelo esitsha sombuso esiyiso esipha wonke umuntu ilungelo ukuthi athole ingwalo kumbe lokho okugcinwe nguhulumende sasingakabi khona ngaleso sikhathi. So ke sizalinda sibona ukuthi kuhamba njani emthethwandaba.
Ye, siyakuzwa kakhulu. Ye, ngizokuthola sesiloba bakhumbulani Ncube.
Ibhethu likaZulu liright kakhulu ukuthi ngoba kuyaba kufanele ukuthi yonke into ihambe ngendlela lomunye lomunye azi ukuthi kunjani.
Utshoni khonapho mnumzane?
Wonke umuntu uyabe efuna ukuba kwazi kanti vele sasebulawa amaNdebele abulawa kabuhlungu kodwa into egqitshelwayo engachaciyo ukuthi kanti kuhamba njani kumbeni bona abezanu-PF ngoba amalida ezanu-PF wonke ngabantu abalolwazi ngakho ukuthi kwakuyinhloso yani kwakuvele kusenzakalani.
Ye, siyazi ubaba uMathobane lapho oligqweda esithi kuloku sinqumo esake sayenzwa i-Supreme Court esaveza ukuthi kungani ama-reports wona lawa kabonakali. Nxa kuwukuthi ama-reports wona lawa angabonakali pho kuyabanjwa ngaphi kuthiwe ngapi?
Njengoba vele sisazi ukuthi ubaba uMnangagwa nguye okwazi kahle kahle loba ama report engabonakali kodwa okusala ukuthi kulamuntu ongakwaziyo njalo lo president wethu yena lo senguye obambileyo. Nxa silalela information from ekuqaleni ungathi nguye owayevele elomgabe ngoba yiba bathatha umbuso lomgabe. So kakulanto ngithe lecathana elilodwa angalaziyo ukwazi kuhle ukuthi kwahamba njani kwaqala ngathi kwakuma ngathi. Nxa evele elenhloso yokuthi ufuna ukubusa iZimbabwe yonke ejikelele kufanele abe kwazi ukuthi ukhulumisana njani labantu bemathebheleland ubaxolisa ngalithi kumbe ukhulumisana labo esithi kuza kuba yini ngoba vele nxa evele ejonga ukuthi ebe ngupresident weZimbabwe kuyaba kufanele ayicace ngaphandle nxa ukuthi ngupresident weMashonaland engasopresident weZimbabwe yonke.
Ye kodwa ke nxa yena engaxolisa ngaxolisa njalo abantu
ukuthi azisondeze kakhulu duze labantu njalo ababe khuluma ngakho njengoba la sithami laphana yesiyathandaza eBulawayo kwacina kutshaywa abanye abantu ngabe yena kwathi kusenzakala lokhu wababiza abantu wezwa ukuthi bakhalaza ngani bakhala besibafunani lokuthi ufuna kwenzeni ngoba babe lezikhalazo ababefuna ukuthi bamkhiphele zona. So angababalekela ikhatshana nxa belezikhalazo ababe mcela zona ukuthi bafuna ukukhulumisana laye ukuthi ahlale labo phansi abekwazi ukuthi ukubaphendula esithini izikhalazo ababezifaka kuye njalo engayaleli khona le ahambe emathebheleleni nxa efika abantu bemathembeleni nxa becomplain ababize kuhle akhulumisane labo abazi izikhalazo zabo ngenye indlela ukubasondeza eduze yindlela yokuthi nana labo inhliziyo zabo zehle kodwa nxa bethi bayafaka imibono yabo betshaywa bethi bayafaka imibono yabo bengalalelwa yikho kuzayenza ukuthi vele kuhlale udaba lolu lusezinhliziyweni lubuhlungu ebantwini.
Angazithulela zwincube kuzathwana
kuyahlala nje kuliwa vele kungazwana nasekalokhu vele kusingazwanayo.
Siyakuzwa kakhulu baba. Yey, kubela kuqedisa khona bonke.
Njengoba kathesi kule ndaba endala vele insinda baphendule engakho ukuthi thina amaNdebele lawo bantu besishoneni kasizwani njalo kathesi ungakhangela okwenzakalayo baqhatha kakhulu nxa ukhuluma isishona ungakhangela emathebheleni yonke nje amatitsha abantwana sebeseyila phela emathebheleni ngokuthi umuntu abevele ezikhulumela isishona lesikhiwa so abantwana benga understand. So konke khona lokukhana kakhulu lokho kutshengisela ukuthi avele amaNdebele kababoni yena upresident nxa njengoba esanda ukungena sikabona ukuthi uza kuthinta umuntu uzakuthini kabe ngumuntu osebenzisa inhlangothi zombili ngathi emathebhelendi abekwazi ukuthi abantwana bemathebhelendi abafuna umsebenzi beyithole njengabamashonalendi abayitholayo.
Sibuyele egoteni lethu ubaba uMashobane Ncube uyazwela lapho uyakhuluma Ncube ngalokho wena akufisayo simile ukuthi ngakwenziwa. So nxa ukuthi iripoti leyi ngekele ukuthi yethulelwe uZulu pho ke uMnangagwa angacabanga ukuthi ayixolise abantu kambe amanxeba angaphola ngaleyo ndlela kumbe babe lokhu befuna ukuthi hayi khiphani sibone ugwalo lolo olujulileyo.
Engikubonayo ukuthi amanxeba angake aphola ngaleyo ndlela oqakathekileyo kufuze kwenziwe enye i-judicial commission of inquiry esingathi i-truth and reconciliation commission.
Ngizokuthiwa silo baba-ke uSam Dube kwalapha ecingweni
fanele ukuthi kuhambe emthethandaba into ekade yasalele emuva kwesikhathi eside. So thina singabantu bemathebeleni besikhayelela ukuthi alibana le ndaba ibingasuzisiswa ilungisiswe nengindlela zokuthi ilungisiswe kodwa laba abamele bayilungisise yibo abahlezi phezu kwayo babenze ngani ngabayiboni kodwa beyazi.
So kodwa ke nxa njengoba singeniswa emthethandaba ubona zani kuyaphumani kona
albana bekule judiciary ebithembakala selingaphuma kahle kodwa njengobana laba abantu abayibabenza lawo macala beyibo futhi abazibambileyo kujudiciary
lapho sizwe izizalwane zezimbabwe ezigoqela umnumzana Mashobane Ncube olwela ilungelo likazulu labanye abakhulume kuhlelo iZimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhansi le-VOA Ndebele. ehlukani ke sikhangele ebesikhokhela isiphathamandla zebandla le-MDCT seziqalisile ukuphoselana aqatha enkundleni zokuxhumana ebulenjini kubangwa wezelama umnumzana Morgan Tsvangirai nxa ithe wasuka esihlalweni. Ukuphiwa inhlonipho kosakhulayo webandla le-ZANU PF umnumzana Magura Charumbira inhlonipho yokuba liqhawe kudala inkulumo. Abanye abesigaba seMathebeleland bancoma inhlanganiso yebhethu lukaZulu ngokusa uhulumende emthethwandaba ukuthi aveze impumela yocwaningo olwenziwa ngemva kokubulawa kwabantu ngeGugurawund. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC ngisithi asidibaneni njalo kuhlelo olulandelayo.